nje isigigini uyakwazi unganye isigigini akula lutho ground akula lutho even ukudla akula imizi yonke isigigini akula lutho uyakwazi izindlu zakhona kuthi lezi anti ama building yacho akhona uyakwazi ukuthi anjani uyakwazi amakhaya how they build so imizi yakhona akula lutho even isidoko abantu bakhona akula ukudla afuna the situation is tense because even practice ama building ayakujeka ayawashiwile where I am standing now even hours you can't even know and you can't express at least if you can have time or at least you can reserve a day to come over this way you can be surprised where are the people now where are they sitting where are they sleeping at my house here I am accommodating about 4 families and I am giving them another family sleeping on the veranda and I sleep in the bedroom think of it I have to jump on top of them as a woman but no ways
Uncedo oluphiwa abantu ngohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo olufana lengubo amatende ukudla galikakutholi
asingakutholi niyazi kwakuphela kuthi kukhona but asazi ukuthi kungaphi because thathesa kula lutho even food asazi ukuthi kungaphi ukuzwa siyazwa sibili ukuthi kukhona but asingakutholi
labo obagcinileyo ubona badilizelwa kula lutho oluseleyo
akula lutho I give them my own food my own blankets that even at the moment we share akula lutho nothing we can do but they are saying ama blankets akhona but ngathi we don't know
mazwi banongathanda ukuwatshiyela uzulu wezimbabwe gogo
ngiyacela sivile nabakhona bayafuna ukumeda ngiyacela sivile bangimedise kakhulu because i-situation yakhona lapha anilanga kuhle so ngiyacela kakhulu ngiyacela umusa kuthi nga umkhulumkhulu angenele
ungathanda ukutshiyela abantu iinombolo zakho nxa bekhona bafuna ukunceda ukuze bakuthinte
with pleasure ithi yona 0783 510 259
ungayiphinda njalo
0783 510 259